sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kumphalakazi 2023 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu izinto zivamelanga kuhle, bakhona abalutshwane njalo ke bonabo abagxile ebandleni ezaliPF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe, hayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kalikhubi ngemfanelo ikhefu lekhisimusi.
Akumelanga kube lomuntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yiChristmas, whether yiNew Year, whether yiEaster, kuwenza kuphakathi ngoJuni khonaphana ngoba lolomoya wokupha ngesikhathi sonke.
Kodwa abanye abakubandla leZANU-PF bathi ukukhala akuncedi ngoba eZimbabwe kuwovuka uzenzele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhala ngokuswela imali abanye abantu eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi besithi behluleke ukuthenga ezifela emlonyeni njengalokhu ababekwenza umnotho welizwe usamile. Bathi kuyadanisa ukwenzakala elizweni loba kulabanye abakhomba ngophakathi. Kodwa abafundisi bathi lesi yisikhathi sokunika abaswelayo ukudla lokunye. Akasizwe umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ekhuluma ngosuku lwekhisimusi.
Usuku lwekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi liphando lukaNkulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu. Liphando lukaNkulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele isikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asitho ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakathekileyo yisonesi ukuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu. Njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu kuxolelwa ngaphandle kwakho uJesu Kristu. Anje siyakhumbula ukuthi kuTestamente elidala babakhona uNoa, babakhona u-Abraham, babakhona u-Elijah labo-Elisha, kodwa uNkulunkulu wafitshana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongakwanisa ukusixolela kunguJesu Kristu.
Ye, singathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolo?
Ngike ngabhoda kathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho. Siyananzelela ukuthi kulokudubeka sibili elizweni lakithi, ezomnotho ziphansi, abantu abaningi abakwanisi ukudla ikhisimusi yane yakudala esiyijayeleyo. Ukuthi kwakuphithizela, kuphithizela ethawuni laphana abantu beshobha. Angizange ngibone kusuka lalokhu, kodwa ngibona abantu abaningi bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye ezinye izinto. Kodwa ikhisimusi yane yakudala asiyitholanga, njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awukuzwa kakhulu ukujabula kwabo senziwa okonjeni kwakudala. Ngakho-ke dibe siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono. Lakanye futhi olunye udubo olukhona, izulu kalikho. Sikhuluma kanje ekhezi inkomo sezicakile. Lapho engikhona ngisendaweni lapho empembesi ngani liyasesiza like lanandijana, but izulu abantu bayalidinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, singathi abaswelayo-ke ngesikhathi lesi sekhisimusi kumi njani?
Kathesi kuyadingala ukuthi sihlanganiseni, sihambiseni ukuhle ebantwini abaswelayo. Thina njengebandla sike sangena empembeni ngani kulabadala, sabathwalela amagrosari njalo nasemajeli, besibuthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeli. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingala ukuthi sibasize lapo. Abanye kathi singawungena nje khona edrobheni bekuseyaharhale kumbe koBulawayo kumbe eGweru kumbe na, uyababona begcwele ezitridini bedinga ukudla, abantwana abancane kakhulu. Ngakho inhliziyo zethu zibuhlungu abantwana laba, njalo siyathandaza ukuba amaZimbabweni, uma ungatholi ukhiphe imali kumbe ukhiphe okunye, ukhangele umakhelwane wakho ukuthi makhelwane wakho unakho yini ukudla. Kala sasikhangelela ukuthi engcenye kulama organizations anje laphande negabantu kodwa kathesi wena khangela umakhelwane wakho kulokudla yini. Xa engalakho thatha khona ukudla okuncane lakho uyeshare la.
Umfundisi uSeni Sibanda ukuhlanganiswa eZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCCC.
Well, umeseji eqakathekile ukuthi-ke abantu bethu abatholi-ke into kumele bazithole bebelazo ngesikhathi esiqakatheke kangaka esemule sekhisimusi lapho abamele bajabule-ke lezihlobo labangane labantwababo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabherweni kodwa bebathengele ezitolo ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle yiyo iZimbabwe esiyifisayo-ke leyo. Njalo nje sifisele ukuthi noba kunzima kunjalo abantu bethu sibafisele inhlanhla sibafisele impilo enhle sibafisele ukuzinikela konke abakwenzayo ngekhefu lekhisimusi nokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono kube lenguquko elizweni leZimbabwe abantu bathole ukuphila bathole impilo abayifiselayo.
Singathi-ke lamhla-ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani nxa ke wabhotabhota wabona khona.
Yeah, abhoda sibili emalangeni adlileyo sibona nje sisho ukuthi abantu buhamba njani. Hayi, abantu izinto azibamelanga kuhle. Bakhona abalutshwane njalo-ke bonabo abagxile ebandleni le-ZANU PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe. Hayi, labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Singathi-ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane nxeko ngaba le nguquko ubonani kuyabe kume njani?
Ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko lapho-ke konke lokho okuphambanisekileyo kusukisela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje bekuphanjaniswa izanu utshontsha ama-elections ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-Citizens Coalition for Change okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa uzaphela-ke ngomnyaka ka-2024 sizabe sisithatha-ke i-direction entsha njengelizwe sesilungiselela ukuthi kube nenguquko ekwanileyo eZimbabwe imuli yeZimbabwe ithole ukuphila ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee.
Ngemuva sikhula besikwazi ukubana nxa kothuma kungaphekwa abakodube labo babuya baphakulelwe bedle abakusibandla labo babuye baphakulelwe bedle laba kunyoni kube njalo. Ngifuna ukubana ngikhuthaze khonoko isintu sethu ubuntu bethu esabuthola bukhona sabuphiwa ngabobaba bethu labomama bethu kudala endulo khonale sibuqhube sisiya phambili. Nxa uthe wathola khangela osweleyo nawe unike ngoba le Bhayibheli amazwi kaNkulunkulu akhuluma ubana bona sibuzisiwe isandla esiphayo ubuzisiwe umuntu ophayo kulalo othathayo ngezikhathi zonke. So nxa bekhona abaswelayo wena uthola phana kulo mvuzo omkhulu ekupheni. Akula muntu omele kuthiwa uyaswela ngesintu sethu. Yikho phela babesithi khona isizwe somhambi asinganani singangophondo lwembuzi nje ngoba babetshelwa khonoko ukubana awusoze umane uvale ikhitshi lakho ngoba ubone umhambi edlula uyamupha ngoba vele isisu sakhe sincane sinjengophondo lwembuzi. Ngakho-ke ngifuna ukubana ngikhuthaze umoya wokupha, that spirit of giving, asibe ndawo. Akumelanga kube lo muntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yi-Christmas, whether yi-New Year, whether yi-Easter, whether kuphakathi ngoJuni khonaphana, ngoba lolo moya wokupha ngezikhathi zonke.
Kodwa ubona zani-ke kuzawube kunjani omnyaka ozayo, bangabe kungcono yini njengomnotho ungani kuguqa ngamadolo?
Umnotho kawuguqi ngamadolo, Mthembo. Umnotho ukhona, into nje esilelayo ikuthi kona siloku sifuna ukucabanga emuva ekusebenzeleni amakhiwa amauthi nxa kuthiwa uyasebenza kuyabe kungukuthi uvukela usiyatshaya itikiti enkampanini ethize kumbe kufactory ethize. Kodwa ngiyakhumbula ubaba wethu uJoshua Nkomo ekhuluma esithi khona vuka uzenzele. Njalo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lithi lima. Lokhona wayesitsho ukubana egcwalisa inkulumo eyakhulunywa even nawuNkulunkulu engadini yase-Edene esithi khona uzakudla izithukuthuku zakho. So nxa umuntu ungavula amehlo uvule ingqondo ukhangele kukhona ongakwenza okuzakwenza ubana ube le mali. Asisukeni kumentalithi yokuthi mhlawumbe uhulumende ngoyomele asinike imali kumbe asinike imisebenzi kumbe asinike izinto. Asizenzeleni sodwa, whether kumbe ugcina inkukhu kumbe ulungisa amakhandlela kumbe ulungisa amakhobra, yonke into iyakunika indibilisi. Into okumele siphume kiyo ngumngqondo ufuna ukuphiwa, sikhangeze izandla ngezikhathi zonke, umimi ngakusindawo.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekwele Singapore. Ingozi zemigwaqweni ziqhubekela phambili zisengezeleleka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lekuqaleni kweminyaka yonke. IZimbabwe National Statistics Agency ithi abantu abedlula inkulungwane eziyizidubha bafele engozini zemigwaqweni kunyanga ezine kusiya gqitshwa umnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube uxoxa lomnumzana Makio Mafumo osebenza kwinhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emigwaqweni ikakhuluduzane lezikolo.
Siyabona ukuthi abantu abaningi bayabe behamba, abanye bayabe bevakashela, abanye let's say uphuma eprovinsi kumbe uphuma eBulawayo uye eHarare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Mashingo and all those places. So siyabona lapho ukuthi i-roadhead iyabe isile pressure eningi, iimoto zankhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu. But khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeli ukuthi u-driver wangikhona ufithi yini ukuthi ahambe le moto leyo, imoto yangikhona ifithi yini ukuthi ithwala abantu ama-long distances. So siyabona siyenza ama-accidents amaningi because of into zonezo eze-human error ziyabe zikhona khathesi. So
yikuyini okungaphathisa ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think kwaze kufuze ukuthi njengomuntu nxa ulamabhasi abo kumbe ulamakhonga akahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. But siyabona khathesi ukuthi iy'moto eziningi abantu abazifovayo nabantu ababelow 25, but ithethe ukuthi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 10-5 years and above, abe ne-defensive, abe ne-medical. But konke khonapho lingakhangela imoto khathesi ezihamba labantu ama-long distance ona lawa ngabafana abancane ama-20 years, ama-21 years, abakwanisi ukuzibamba. So I don't know the accident. Emangalisayo leyana, liyambona ukuthi wawudriva kahleko sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo. Nasikhuluma amabhasi ama-driver, ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu uyakwanisa ukukhangela ukuthi u-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangikhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of insurance, ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Kuthi ngenze i-accident khonapho avela abatenalo konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa. I-service langikhona sibili khathesi nakangela imoto zankhona lezi azi-service.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza amakhampeyini okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right. I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe khathesi le-TRP during ama-holidays leyo. Kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example lingakhangela kuhle izolo, singakhangela i-side yemtare le, kule team ade ikhona ekwamtare i-TRP le-Traffic Safety Council ade ne-chai enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 kumbela abantu abangu-12. Ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra. Then betele i-driver ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungise. Because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuphenda ukuthiyela ukuthi an educational campaign akulalito abayenzayo abantu be-traffic.
Unonzala Makio Mafumo usebenza kunhlanganiso ye Safe School Zones Zimbabwe bexoxa loTabuka Ncube we Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakwele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzalwisana le Hamas aze ayehlule loba kulabantu abaningi abasebefile eGaza ngenxa yempi ephakathi kule Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwele Russia izolo ezifika phose amajumi amathathu 28 ezabelweni ezigoqela iKherson, Odessa leDonetsk. Kwezempila kahle sikhoxa losiqamfundo solwayo ngwenya ngokudla kwekhefu lakhisimusi. Kambe kukhona kumele abantu bengakudli na?
Akakula nto embi okuthiwa umuntu engayidli ngekhisimusi. Ikhisimusi isikhathi sokuthi abantu bethabe nje bekholise bedle into abazifunayo. Esingakuthandiyo ukuthi abantu benathi utshwala kakhulu ngesikhathi sekhisimusi bese bedriva izimota ukwenza ukuthi bayenza ama-accident kumbe bahambe ebusuku izimota zigcwele so abantu kwedlulisa inani elithola zimota. Yikho lokhu esingakukhwabithiyo ukuthi abantu bazigcine kuhle ngekhisimusi. Kodwa ekudleni hhayi akula kudla ongakwalisa ukuthi ungakudli kumbe ufuna ukudla amasaladi konke nje kuyavunyelwa. Esingakufuniyo kakhulu sengikuthile ukuthi indaba leyo nathi utshwala umuntu abe isidakwa angasaboni lokuthi uyenzani.
Kuyinokunye isikhwicamfundo ngwenya okumele abantu bekunqabele ngesikhathi sekhisimusi.
Koze uthi ye abantu nje nxa bekholisa khonapho siyasibona ukuthi nxa sebenathile utshwala abantu le ntanga le encane sebehlangana okwemacwansini bengavikelananga ukuthi bangazithwali kumbe kuthola imikhuhlane. Yikho isikhathi sekhisimusi ulithola ukuthi abantu abaningi bawonakelwa zimpilo zabo ngokuthaba nje bethabela ilanga elilodwa. Kuthola umuntu sethole imikhuhlane emibi kumbe sezithwele kuza kuthi ngubo matshi sebezama ukuthi bazame ukuvikela ezinye izinto isikhathi siyabe sesidlulile.
Ye kuyo phambili-ke kungakapheli umnyaka ubona zani kuyini okulakho ukuthi abantu bekuthaphe njalo kumele bezivikele njani emkhuhlaneni le?
Hhayi kathesi siyabona ukuthi ngesikhathi lesi lapha eZimbabwe kithi lapha abantu kulowo mkhuhlane lo owekhorela lo esihudokazi esikhulu esitholakala ukuthi abantu nxa bedlile izinto bengagesanga ama-fruits kumbe benathe amanzi angahlanzekanga abawakha eziboraneni kumbeni lapho abagebhe khona emfuleni. Ikhorela le iyahlupha kakhulu umuntu abe lesihudo esibi kuthiwa isihudokazi umuntu ecine siye esibhedlela siyayenza kuthiwa i-dehydration masinyane ngama-hours amalutshwana. Umuntu nxa engatholanga ama-drip impilo yakhe iyathabalala. Loba nje ethole ama-drip engabuya sokulethi uyayenelisa ukuthi impilo yakhe ichabalale. Sizobona njalo kwezindawo kwamanye amazwe sokuqalisile njalo ubhubhane lolu olutsha olwe-coronavirus solubhahile kwamanye amazwe. Kukhanya kathesi nje ngo-January lathi lungasihlasela khonapha eZimbabwe. Yikho njengoba kathesi abantu begida kangaka ngo-December ngo-January singathola ukuthi sesendaweni embi kakhulu. Ngibona nje yona likhisimusi le New Year ngoba abantu bengagida nje okugidela okuthi sebezagcina ukuthi bahlangane lokho esikuthi ngama-crowd. Sibonela kusiya phambili engxenye bangasoze beyenelise ukuthi bahlangane nxa umkhuhlane lo uzabe ubuya phela ngendizamtshina ezivela kwamanye amazwe ngayonale ama-holiday lawa kube sokusihlasela-ke njalo khonkana kuyi-coronavirus okwaqeda abanye abantu kuyeza lapha nxa singaxwayisanga salungiselelanga phambilini.
Lo ngusikhwicamfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital lapha ubekhuluma le Studio 7 ezimele. Umeli Ndlovu ojove intshelelezana esuka kobulawayo siya kibo eKhezi uthi kulabantu abathakazelela akwenzayo. UNdlovu ujove intshelelezane loRoland Dube ngeviki ephelileyo besuka eMidrand kwele South Africa besiya kwaBulawayo. Akesizwe ekhuluma ngohambo lwakhe lokuya eKezi.
Sanibonani balandeli, sanibonani, ningabe linjani? Ngizothanda ukubonga kakhulu ngoba wonke umuntu bekangijabulele bese ngenza ukuhamba ngibaleka lapha ekhaya, lapha ngifike kanzima lapha, wonke umuntu engimemeza meli, okuyinto ejabulisayo kakhulu. Okwamanje hhayi, ngifikile ekhaya, bajabulile abadala ngokubathole bephila. Ngiyabonga kakhulu. And ngifike ngalibala lapha ebayethe FM, ngifike ngalibala isikhathi eside ebayethe FM, nabo bonke babuye bazongibona lapha ebayethe FM. Hayi, siyabonga kakhulu. Libe losuku oluhle. Ngibonga, ngisithi sibe lokhisimusi omuhle njalo. We say no to drugs. Kungukhisimusi. Besicela nje ukuthi abantu behlise indaba zokuphuza lokudla izidakamizwa. Amanzi amponjwana ma umuntu ezochayela avumelekanga, wokutshisa isifuba akuvumelekanga ngoba ungasuka ubusuphuza kakhulu, yabe ungasaboni into oyenzayo. Kuthiwa umuntu uma yabe esephatheke kakhulu uyabe engasaboni ukuthi wenzayo, uyabe esesukela abanye abantu abangala macala, kodwa yena kunguye oyabe sesuke wadla wasutha. Umuntu uma engadla asuthe, besicela ukuthi abe seduze lala ahlala khona, singazisizwe kuthiwa hhayi ubani balwile. So hhayi, siyalicela nje izwe lonke kuphi nakuphi, libe lokhisimusi omuhle. Ngiyabonga kakhulu.
Umeli Ndlovu ngodakazelela intshelelezane kwamanje usesigabeni seMapisa eMatabeleland South. Sokuyisikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela Studio 7, ngiyabingelela. Igama lami nguForgiveness Mahlangu. Okwamanje ngikhuluma ngeseBenside ekhaya, ngisekhaya for amakhefu. Nginifisela ukhisimusi omuhle, nonyaka omutsha omuhle, nonke maStudio 7 amahle, maStudio 7 basakazi nabalaleli kweStudio 7. Isifiso sami sithi ngonyaka omusha ozayo, ngifisa engathi lingake linisinikeze ilanga elilodwa eligcweleyo phakathi neviki, omunye nomunye oyabe ekhulumile azwakale emsakazweni, libe nje nelanga elilodwa elama voice note wethu, ukwenzela ukuthi inkulumo zethu zizwakale emoyeni zonke, ngoba zikhona inkulumo ezikhulunywa ngabantu ezinohlonzi ezingazwakali emoyeni. Sicela zizwakale emoyeni inkulumo ezinohlonzi, abantu bonke bezwakale emoyeni abakhuluma inkulumo ezakhayo. Siyanicela maStudio 7, ngiyalicela, ngiyalithanda maStudio 7. Angathi uNkulunkulu angangigcinela lina lonke basakazi oStudio 7 nabalaleli nonke beStudio 7. Ngilifisela ikhisimusi omuhle, lonyaka omuhle, noma kunzima dala sihuzula, dala sihuzula, sihuzuleni siye phambili maStudio 7, asihuzuleni siyibambe kanjalo maStudio 7 amahle. Ngilithanda lonke, ngonyaka omusha ngizoyengezelela uthando enginalo. Ngiyalithanda maStudio 7, qhubekelani phambili niyibambe kanjalo, sakheni izwe lethu laseZimbabwe. Ngiyalithanda maStudio 7. Forgiveness Mahlangu, khuluma ngisekhaya eBenside koBulawayo.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Ngibingelele okhulumayo uMqondisi Nkomo ozalwa eNkayi endaweni yaseMpisi. Ngithanda ukubingelela uBhuti omdala uThembani usobhuku omkhulu usobhuku Thembi. Ngibingelele intombi engizalayo laphana umama unaThembani uMandlovu uMagegana. Bingelele uJunior uDereni, bafana bami ngithi khulani, bafana bami liyiphathe kahle, nali ikhefu lamaholiday. Na ukhisimusi abasendleleni abafowethu abayemakhaya, abasuke emagoli, abasuke eBotswana, ngezindawo ngezindawo abayiphathe kahle endleleni. Lingaphuzi kakhulu bafowethu, linganathi kakhulu utshwala, izingozi ziningi endleleni bafowethu. Bingelele uAnt usiphelile esiganda Mankomo. Nakubingelela unjani ngapho babakazi? Hayi, ntantubelela bonke sihlobo, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke nanko kunye esilethulele khona namhla ngekhisimusi.
Sanibonani, ngiyabingelela laphana ku Studio 7. Igama lami Alson Dlovu. Ngibuya enkayi esigabeni saseguwe ko Faro Ndebele. Ngingumculi weguwe Super Sounds. Namhlanje ngilethulela i-album elitsha ihloko sendaba sithi bakhohlakele. Onesifiso sokuthi esapote bencela endinde kulezi number ku +27 84 633 6509. Ngiyatholakala khona lapho la ku Facebook, siyatholakala uyabhala kuwe Super Sounds. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ke siyaligqugquzela ijaha leli ukuthi lishaye sibili kuzwele. Siyabonga kakhulu. Libe lekhisimusi enhle okunye okumangalisayo. Lathi kolapha e-Studio 7 sifisela impilo ende, impilo enhle kakhulu. Hayi ke sesiluphetha namhlanje uhlelo lwethu belilomthembo ozithembayo. UGibbs Dube lami ngwami ngithi happy, happy, happy Christmas. Bye bye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.